Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mpalakazi 2020 ngifakuthi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Wonke amazwe alomlando kuhlangatule esathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi xa sikhangele banabo kuthiwa ngama Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke enziwe esathi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekele Mozambique. Ukuyazwisisa udaba lwasebelisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo.
Sonke sapho kubulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho siyacela ukubona abaphathi ntambo abaphezulu abe-counseling ukubana-ke njengoba-ke izulu selinile okwakathesi amanzi bekwazi ukhona belisivulele wona lawa ukuthi ngelanga lithi sibe nxa bengavula 2 hours.
Uzulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebeswele batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lisezizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezidlula ezithobamunemunye 9,451. Abalokhu begula bayedlula inkulungwane iyodwa lengxenye 1,658. Labulala abangamakhulu edlula amathathu 307. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abayedlula izigidi ezimbili 2.4 million bele-COVID-19, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 56,360. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisikhombisa 72.4 million abahlaselwe yileli gciwane, labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika lokhu liyilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilishumi lanhlanu 16.3 million, abulala inkulungwane ephosi yamakhulu amathathu 299,246. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekele Mozambique ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo. Ingcithi ezicubungula izombusazo zitshele eZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika kumele lidlale indima enkulu ekuncediseni ele-Mozambique ngoba lingozi ingachaphela emazweni angumakhelwane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi ye-Afrika aweSADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela, njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga. Ele-Mozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo. Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni usekele ukungenela kweZimbabwe kulingxaki.
Wonke amazwe alomlando kuhlangathi lwesathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi xa sikhangele banabo kuthiwa ngama-Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke enziwe esathi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa, njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxeba zaqhelisa ukuhlasela amazwe esathi. So eZimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamuki labo.
Okugcizelwe ngenye ingcithi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba kuchera.
Njengelizwe elilomngcwele le-Mozambique ngibona njengani iZimbabwe ilowo kwenza ngendaba ezikhona e-Mozambique, kodwa ngokubona kwami iZimbabwe ayila mali kathesi ukuthi ingenele militarily kakhulu kuMozambique ngoba kathesi ilizwe liyahawula. So umbona njengani ukuthi singenele militarily uMP yona le eMozambique ukuza sihlupha.
Umnumzana Pride Mkhono ocubulula ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengawo wonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo oseMozambique.
Ilizwe leZimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisiswe indaba zohlakela ezenzakala eprovinsi yeCabo Delgado eMozambique. Lokhu kungenxa yokuthi iZimbabwe singabamokhelane leMozambique, njalo iMozambique kulapho kuvela khona oyili yethu yeningi esebenza ezimoteni ivela eBeira. So kutshengisela ukuthi nxa kungaba lohlakela lokungahlalisani kahle eMozambique, sizabona ama-pipeline ipipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle. Ngenxa yalokho kumele iZimbabwe ibe ngenye yamazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakele.
Umnumzana Buster Magwizi owakwaba kubutho njalo walwa impi ekuviyole Zipra uthi inkokheli yeSadak ngayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorist esi-Islam kulumhlubulo.
Kuqakathekile ukubana sincedisane lamazwe esakhelane lawo ngoba abadlozi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-Islamists kuyafanana leBoko Haram, i-ISIS. Kodwa ke okwenza ukuthi kube lobudlova lobu yikuthi ihulumende zethu thina khona lapha eSouthern Africa kaziphathi kuhle abantu bakibo, yibo ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu.
Engithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwisa kwama-terrorists lawa kwelo Mozambique. Uhulumende weZimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadola ngabahlamuki besi-Islam abedlulisa amalawulo hashi kwelo Mozambique kuphela kodwa lemazweni angomakhelwane. Yikho ethethe inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze akhangelisise ukuthi lingancediswa ngayiphi indlela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ukuthi ukusilela kwamanzi sekubakhipha ubuntu ngoba iningi seliwathola ebusuku kuphela. Osekudala ukubana basebenzise iganga lokuhlala ezindlini kungahlanzekanga. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenxa yokukhula kodubo lokusilela kwamanzi kobulawayo, umasipala waleli dolobho uthi usebanjwa ngamandla okwabela amalokishi amanzi ngamalanga ehlukeneyo. Ilokishi ngalinye lithola amanzi ngemva kwensuku eziyisithupha. Laloba kunjalo, izakhamizi zamanye amalokishi zikhala ngokuthi sezilenyanga ezimbalwa zingatholi amanzi. Umnumzana Prince Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uchasisa ngobunzima abahlangana labo ngokusweleka kwamanzi.
Sonke silapha kobulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho sacela ukubona abaphathi ntambo abaphezulu abe-counseling ukubana-ke njengoba-ke izulu selinile-ke okwakathesi amanzi bekwazi ukuthi khona besivulele wona lawa ukuthi ngelanga lethesi benxa bengavula 2 hours kuze kuphathisa ngoba nxa sikhangela imisebenzi eminingi vele ukuze siyenze ebidinga amanzi.
Unkosiyazi Ethel Chuma oyisakhamuzi seNkulumane uthi akusebenzeki ukulondoloza ukuhlanzeka emizini yabo ngamanzi abawatholayo.
Amanzi abuya ilanga litshonile kusisa ayabe ngekho liphongkwalawa kwesikhatshanyana kwesinye isikhathi nje athatha kuyimzwango wamahola nje okulutshwana engakaqedi lokukhekela lokuwatsha ngoba nxamhla amanzi ewili kuba le misebenzi ethi eminingi emele yenziwe lihlanze izindlu zokuzinceda zokuzisiza athi isikhathi eside ufuna ukuthi usebenze amanzi uhlanze uwatshe impahla wenze into yonke pho ke asithole isikhathi eseneleyo kumbe kwesinye isikhathi awafinyeleli kithi size secela komakhelwane pho amanzi okucela kawafani lamanzi ozikhela wona empompini.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sithole ukhala ngesikhathi esibuya ngaso amanzi esingahlelekanga.
Ama-timetable akhitshwa kuqala ayekhipha iqiniso. Khathesi kunzima ngoba amanzi engahamba ahambile awabuye. Kwezinye indawo selokhu amanzi engekho, izikotsho lazo azikho ezaneleyo. Abaletha amanzi babuya ngesikhathi sabo. Lokhu kusuka kube ngani yingabomo ngoba ngabe bayalungisisa besibuze sibatshele ukuthi kungenziwa njani.
Ngalokho usikhwica mfundo uLerato Nare ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuthi ixoxisane loZulu ukuze ithole amacebo okulungisisa lolu dubo lwamanzi.
Ngingaya emphakathini engelabantu ngibabuze ukuthi singafikisa njani amanzi. Kuzamele sithembe ukuba umphakathi uyenelisa ukucabanga njalo uyakwanisa ukwenza. Khathesi sikhutha udaba lokuba abantu bekhansili bacabanga ukubana yibo abalengcazelo.
Okwamanje amanye amalokishi athola amanzi kuma water kiosks akhiwa izinhlanganiso ezizimeleyo, kuthi amanye athola amanzi ezikotshweni. UBulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakoBulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidiphose eziyisitshiyagalombili zamadola ezemelika i-$77 million ukuthi ilungiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola emelika kuphela i-$8 million. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhetha umongameli kwelemelika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bakhangelelwe ukuhlangana namhlanje bevotela uMnumzana Joseph Biden, loba nje umongameli Donald Trump esithi wanqoba ukukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba abakhetha umongameli kumele benze lokhu namuhla kulandela ukuhlelwa kwempumela yokhetho lolu lizabelo zonke. Lokhu kwenziwa ngeviki ephelileyo loba uTrump befuna ukuthi iDelaware Supreme Court lilahle amavoti wonke eGeorgia, Michigan lePennsylvania lapho athi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats. ISupreme Court yathi ayiboni ukuba ingahlolisisa udaba lolu ngoba izabelo zalahla amacala wonke aphanyekwa nguTrump esithi uqilwe nguBiden lebandla lakhe. Lokhu esithi waqilwa loba kungelabufakazi. Kukhanya engani akukho okunye angakwenza emthethwandaba. Ngakho-ke usezama ukuthi abakubandla lakhe edale le-House of Representatives bezame ukuvimba amavoti kaBiden edale leli mhlaka 6 kuZibandlela. UTrump lokhu esethula imbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi wanqoba ukhetho lukamongameli. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Wanqoba ukhetho lukamongameli kumele athole amavoti angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Incwadi kwezombusazwe ezimeleyo yodwa uMnumzana Busani Mbuso Mtini uthi ukhangelelwe ukuthi abakhetha umongameli bazalandela umthetho bavotele uBiden.
Trump usiyabheka ukuthi hayi bekungani thiwa bengakazimisela ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhilisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngoJanuwari.
Abasekela uTrump abanjengomnumzana Steve Scalise umele isabelo seLouisiana edalele House of Representatives uthi kazimiselanga ukwamukela amavoti kaBiden njengabanye bakhe abasekela uTrump abazama ukuguqula impumelo yokhetho ezabelweni esiqakathekileyo owanqoba khona uBiden. Idalele House of Representatives leSenate akhangelelwe ukuthi azemukela ama-electoral votes mhlaka 6 Zibandlela akhulume ngawo kulabanye abazaphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi besithi lwebiwa libandla lamademocrats. UBiden wanqoba uTrump ngamavoti adlula izigidi eziyisikhombisa elizweni lonke jikelele, kodwa amavoti la kawatsho ukuthi usekhethiwe uba ngumongameli. Abavota namuhla yibo abalamavoti akhetha umongameli bethunywe izabelo zabo. Akwaziyo ukuthi elemelika lizasebenza njani lele Zimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngoZibandlela. Kulabanye abathi kababoni uBiden eguqula ezombusazwe eZimbabwe. UMnumzana Phephisane Sangweni ngomunye wabalombonolo.
Ngibone ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le ayi-ruling party yabomnangagwa. Angiboni kukhona kuzokwenzeka ushintsho oluzolwenzeka kuleyana indawo ngaphandle kokuthi kuphume iparty ruling party lepha elonto zeZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kenneth Ngulube.
Asazi ukuthi ngaba khona umehluko ongenzakala, kodwa ke okwakuvele kufake iZimbabwe kuma sanctions yini makuthi akulungiswanga lokho kwenza lapha kuma sanctions kusho khona ukuthi kuzahlala kunjalo kusiya phambili amasanye azahlala ekhona elo sahlala sihlupheka thina into esiyicela ukuthi iAmerica leNgilandi zisicelele zisikhulule embusweni weZimbabwe siyahlupheka thina singabantu bemathebeleleni siyahlupheka sifuna ukuphuma embusweni weZimbabwe yikho kuphela abangasenzela khona okungcolo kakhulu abangasenzela khona ekhona lokho
kulabanye ezabelweni ezijene kule Melika abathi betuselwa okumangalisayo ngabasekeli bakaTrump abathi akumelanga uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngokips.
Kulayitoku lamhlanje sikhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala beli COVID-19 kanye lomuthi we-vaccine ukuvikela lomkhuhlane. Ngesikhathi ukuqhubeka wonakala ngamandla umumo womnotho eZimbabwe, abantu abaningi bakhala ngokuthi sokusiba nzima ukubana bafinyelele usekelo lokubhadalela indleko yokwelatshwa phansi kwenhlelo zama-medical aid. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abomanyano wenhlanganiso ezimela abama-medical aid Association of Health Funders of Zimbabwe babika ukuba isilinganiso sokuyisitshiyangalombili ekhulwini kuphela 8% sabantu bonke beZimbabwe yiso esikunhlelo zama-medical aid. Ngakho-ke bathi kuyadingakala ukuthi lesi silinganiso sengezelelwe okuzwayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenza eZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japheth Moyo, uthi akusafani lakudala lapho abaqhatshi ababebhadalela izisebenzi ukuba ngamalunga enhlanganiso zama-medical aid societies.
Abantu abaningi balahlekelwe ngama-insurances, ama-employers kasabhadali ama-medical aid ebhadalela izisebenzi zawo. So izisebenzi eziningi sokufanele zizibhadalele.
UMnumzana Joseph Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe uthi udubo lokuswela uncedo lwama-medical aid lukhona kumalunga abo, wona azele ehleli ethola kolo eliphansi kakhulu. Kunje vele izisebenzi ezinje zithwele gadalala ukuphandela imuli zazo. Intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla entweni ezifana nama-school fees lokudla.
Kwakathesi akula i-medical contribution ekhwaniswa lezisebenzi ukuthi bazibhadala ngokwabo, but i-medical aid bona ukuthi i-workmen compensation the statutory instrument 197 is a force ukuthi izipashi zibhadala ama-medical aid facilities bancedisa izisebenzi.
Umoyo uthi udubo yokuthi abaqhatshi labo sokubasinda okwenza bengasazihluphi ngokubhadalela indleko leyi osokuphazamisa njalo lezinye imbhadalo eziqakathekileyo ezinjengamapenshini lamanye ama-insurance, kanti njalo kube lo dubo lokuthi amanye ama-medical aid engasamukelwa endaweni eziningi ezelatshwa abantu.
Sesibone ama-service providers amaningi athi loba usugula loba ufuna ke ngaba yimithi nxa ule card le medical aid bathi hayi silinanzi badala phambili ubususiyakhema ke imali yakho ku-medical aid.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezembadalo kunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Zima, udokotela Shingirai Mac uthi inkinga ikuma-shortfall abangelwayo kungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqhathaniswa le mali yakwamanye amazwe.
In my opinion, actually rest on economic stability. And I think for the past 3 months, there has been signs of stability. And this is generally met better with
inkinga enkulu ngumumo womnotho omele ulungisiswe.
Ukuthi abantu kumele bazwisise ukuba amapholisi abo ale co-payment na kumbe hatshi, ngoba ekhona amanye angela ama-co-payments. Ngoba kunje uthi kuhlukuluza odokotela nxa imbadalo ingathatha isikhathi eside esifana lenyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ukwedlula ingakabhadalwa ngabama-insurance loba abama-medical aid societies. Uhulumende ngakwelakhe icele wethula uhlelo lwe-national health insurance ngenhloso yokuthi ukuthi umuntu wonke enelise ukuphathiseka kalula kulokusebenzisa imali phambili edinga usekelo lokwelapha esibhedlela nakundawana ezijeneyo. Uhulumende uthi kunje ulolunye njalo uhlelo olwe medical aid bill olujonge ukuqondisa indlela ama medical aid societies azasebenza ngayo ngendlela engaphathisa uZulu kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumak Peter Ntambe.
Abantu abadabuka eZimbabwe abedlula inkulungwane lengxenye 1670 asebehlala kwele Kenya bemukele ngenjabulo ukuphiwa kwabo amaphepha okuba yingxenye yakulelo lizwe i-citizenship. Umnumzana Michael Sibindi ngomunye wabaphiwa amaphepha la ngomgqibelo enkundleni yeNyawo Stadium ngumongameli Uhuru Kenyatta emkhosini wokuthakazelela uzibuse walelo lizwe. Usibindi ucabangela ukubana ngabe dabuka ematobo esabelweni seMathibeleland South uthi bafika inkulungwane ezine abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba yingxenye yakwele Kenya. Uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Abazali babuya ngapha eKenya ngenxa yevangeli, yikho ke basithiye kuleli lizwe leKenya. Sikhulele kuleli lizwe leKenya, ubutata sesilezimuli silapha eKenya. Yikho ke siqale ukudinga izincwadi ukuthi sibe nezincwadi okule minyaka eminingi. Kodwa ke kuze kwagcina sokuphumelela ukufika ngomgqibelo sesizinikwe ezandleni.
Sizinikwe mbani?
Sizinikwe ngupresidenti Uhuru Kenyatta oweKenya.
Singathi khonoko ke ukubona njani ukunikwa kwenu?
Sathiyabula kakhulu ukuthi akuna ukucabangela ukuthi kungenzakala into enjalo. Ngethemba lokuthi nana la uNkulunkulu wajabula ngapho ngenxa yokuthi asizilethanga ngapha kuleli lizwe, salethwa yilizwi likaNkulunkulu nabazali bethu. Imisebenzi yakhe ukuthi sikwanise ukuyisebenza, sihamba sikhululekile.
Singathi kunikwe abantu abangaki khonokho i-citizenship?
Bekhuluma laphana bathi inamba eqala ukunikwa i-1760.
Ye, so bathi bazanika abanye yini futhi?
Ye, ukurejista esakwenzayo ibhuku lethu lilabantu abafika ku-4,000.
Ehe.
Yikho ke bekhuluma bathi bathi nana baqale nge-1,600 yena le abayitshoyo ukuthi yiye aqale ngayo. Kodwa-ke ukuthi uyabala bekanika abantu njalo ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela lo mntana omncane ozelwe namhlanje. Yikho-ke ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela lo mntana owayezelwe ngalelo langa wayefikitshwa ethe ebhalwe niki registration yakhe, i-certificate of registration. Okutsho ukuthi nana uzakwanisa ukuthi engakhula esidadele i-ID engela muntu ozamdinga ukuthi emncedise ngenathi uyabe sevele eseregistriwayo seyi-citizen.
Abazali benu nxa belitshela bathi babevela kuyiphi indawo eZimbabwe lize lizefika khona ngapha?
Besitshela bathi nana basuka ngevangeli basukela eZimbabwe besiya fika eSouth Africa. Bathe bevela eSouth Africa bekhwela bebuya eZambia, befika eZambia besukuma eZambia besiya eTanzania, bezobhedisela sebelapha eKenya.
Kuthiwa babehamba ngevangeli bethumayela yonke indawo leyi, babe nebandla elithiwa kuyini? Insonto yabo kwakuthiwa kuyini?
Insonto yabo yona lethwa bayibiza besithi i-Gospel of God Church ekaJohane
umasowe. Yes, singathi wena
elizweni lezimbabwe.
Yes, singathi wena ngokwakho Sibindi kuthiwa lina vele lidabuka ngaphi kwele Zimbabwe lina lapho elizalwa khona Sibindi inkaba yenu?
Bathi bona sidabuka ematopo.
Ehe. Bayatsho ukuthi ematopo ngapho kwangikhona nxa bekhuluma.
Mina angikafiki khona, mina ngikwazi. Ngikhuluma nje ngenxa yokutshelwa ngabazali, kodwa-ke sengifisa amanje ukuveya khona kade sengilezincwadi.
Yes, so ukuthola kwenu incwadi lezi kutshoni Sibilikini lonke ukuthola incwadi lesi?
Incwadi leyi yithi isinika ukuthi sesikhululekile ekuhambeni lapho siyaba sifuna ukuya khona ngevangeli sizohamba. Ngokutsho kwakhe umnikazi waleli bandla wathi nana singafika lapha eKenya, yikho kutwana nakuseyikweta phakathi laphakathi kwelizwe. Selizasuka lisisa ivangeli leli emazweni wonke lisiya phezulu lize lefika kwa-Israyeli. Silendawo ezathwana kazihaze wakulelizwe utwana nakuse-Ethiopia, kwa-Israyeli, kwa-Britain, kwa-Germany, kwa-America, nakwi-India, kuzogcina nakwa-Australia. Yikho-ke konke rekulo lamazwe kule nkulumo ayikhulumayo ukuthi ningafika kulele lize lizayenza okokuthi, ningafika kuleli lize lizayenza okokuthi, konke kwakhulunywa ngomnikazi evangeli lethu.
Lo bekungumnumzana Michael Svanda odabuka eZimbabwe osehlala kwele Kenya. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseNairobi. Kwezemidlalo isikhulumele seqembu lenguqu le-Highlanders uRonald Moyo usethembise abalandeli beqembu leli ukubana amakawusi afana lalawo avunulwa ngabadlali asezatholakala kuzo zonke indawo zelizwe kanye lakwamanye amazwe. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lilobelane isivumelwano esemvunulo yokugqoka nxa iqembu lidlala lalapho lizilolonga labe on the ball. Njalo isikhulumeli seqembu uRonald Moyo uthi isifiso sabalandeli sokuba labo bagqoke njengabadlali sesisafezeka.
Ya, ama-replica asekhona sibili. Abalandeli bazakwanisa ukuwathola ikakhulu labo abaseHarare lakwezinye indawo nje ezingaphandle kwakoBulawayo, ikakhulu endaweni zeMashonaland. Bazakwanisa ukuba bewathola e-shop ye-Better Ball Sports. Kwaso futhi lapha aboBulawayo abantu bangabuya bezowakhangela kunumber 50 Robert Mugabe Way, Low Fourth Avenue e-ofisini ye-Highlanders Football Club. Singathi thina ngolwesithathu siyabe sesisenelisa ukuthi sitshele abantu ukuthi ngaphandle kokubuya e-ofisini ye-Highlanders iwaphi amashopu abangahamba kiwo ukubana bayayithenga.
Abalandeli beqembu le-Highlanders balesikhathi eside bekhalela amakawusi afana lalawo asetshenziswa liqembu kodwa bengawatholi, kanti ukuthengisela abalandeli amakawusi yindlela yokwenza imali emazweni aphetsheya. Abalandeli bamaqembu kuleli bacina begqoka amakawusi amaqembu aphandle kwelizwe. Umzekeliso ngabalandeli beqembu le-Highlanders abavame ukugqoka amakawusi amaqembu afana le-Orlando Pirates, i-Newcastle kanye le-Juventus. Ingqobe isisalele kubalandeli beqembu le-Highlanders kanye labeqembu le-Dynamos lalo elilo belane isivumelwano esifanayo labe on the ball ukuba bathenge impahla ezalethela amaqembu omabili la imali. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu sekusaziwa ukuba amaqembu aphumelele kumidlalo yezibaya komncintiswano we-UEFA Champions League azadlala njani kusigaba esilandelayo. Iqembu le-Borussia Gladbach lizadlala lele-Manchester City, eli-Lazio lizadlala lele-Bayern Munich, i-Atletico Madrid izadibana le-Chelsea, i-RB Leipzig izadibana le-Liverpool, iqembu le-Porto lizadlala lele-Juventus, i-Barcelona izanqikelana le-Paris Saint-Germain, i-Sevilla izadlala le-Borussia Dortmund, kuthi iqembu le-Atalanta lizadibana lele-Real Madrid. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke sihlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekele Mozambique ukuyazwisisa udaba lwasebelisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo. UZulu wakoBulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye, 11,246, asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.